kuyadanisa ukuthi izethi kukhanya ngani idlala labantu. Asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezithathu zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica iZed Junior Officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters hall ingakabuyi. Kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesila ama-voters hall kodwa abantu njengoba ede vele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi indawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe kwezinye izindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile, uZulu selahle ithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izethi ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachine ihambe itshela abantu ukuthi hayi bo sesivulile ngoba abantu ebebe bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kweni ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebizwa umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejiswe ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engeni ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lelizwe kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho?
Sibona ngani izethu kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama officers amalutshwani abezethu kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi i-budget le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlala ezulu lokhu yisinda bayishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza. Yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyela emuva abahambe bayekhangela amabizo abo.